ngakubuthwene sithi kumbe ku-graduation kumbe kukurali awusokube kwazi ukuthi abantu abaza kuya khonapho kule ndawo abanye ngxa babesuka endaweni zalezi ezilekholera abanye kuya kulokuxhawulana kukhona kulokuthengiswa kokudla kukhona ezindaweni lapho kubuthana khona abantu kungayiba yihlupho ukuthi kuqalise ukumemetheka kona lowo mkhuhlane wehudo ebayithi yikholera.
Ikhona imbuthano lapho umkhuhlane lo omemetheka okwedlula eminye?
Ikakhulu singakhangela emfeni lapho okuyakukumbe sithi kufa umuntu yena lo kuya yikholera yabe yindawo yankhona vele kulo mkhuhlane wankhona. Izindawo ezinjalo uyamemetheka kakhulu ngoba ivele iyindawo esitholakale yona lowo mkhuhlane. Singakhangela kathesi elizweni laseZimbabwe kule ndawo yabobuliri i-Rodlandview lapho sokumemetheke khona kakhulu kwatholakala abanye ababanjwe lo mkhuhlane. Xa kubuthene kunemfa endaweni enjalo kuyatholakala ukuthi kuyamemetheka lula kulezinye iindawo kompheke ukuthi ngona sithi kubuthana abantu ngakho kobulawayo endaweni lapho kungabanjwa khona umkhuhlane. Ukumemetheka kwangkhona akungeke kuvame kule ndawo zona lezi lapho kuvele kwathokona kulo mkhuhlane. So sikhuthaza kakhulu labo ababebuthana ezindaweni ezibanjwe umkhuhlane kubeza zonke indawo ukuthi benanzelele ukuxhawulana. Asikukhuthazi ukuthi kube lokuxhawulana njalo sikhuthaza ukugeza izandla ngesepa njalo kungabi lokuvumakala endaweni ekubuthweni khona abantu kuthengisa ukudla okudliwa okungaphekwanga okunjengama-fruits lokunye kuyabe kudliwa okungaphekwanga enza ukuthi umkhuhlane lowo umemetheke lula.
Manje umuntu obesembuthanweni kuyini angakwenza ukuthi angatheleli abanye ekhaya?
Umuntu ade suke endaweni kule mbuthano kumele ethi efika ngekhaya ethi geze izandla zakhe ngesepa kwenzela ukuthi ngona engakaxhawulani labanye ngekhaya engabambe okokudla engabambe amanzi kulabo laba abagcina amanzi kumbe endaweni esigubhini lapho kubuthene khona amanzi engabambi lawo manzi kumele esebone ukuthi segeze izandla ngesepa.